iphendulile imkhuleko yami wobu seyiphendulile imthandazo yami ngitsema ngikhuleka kuye ngathi inkosi ngiyacela ukudluze konke kuzovimba icebo lakho impilo yami le iphupho lami le ngizola ngeke ngiphela amandla ngiyathembisa
imkhuleko yami,
ngobu seyiphendulile imthandazo yami.